abesifazane abaphuma kumabandla athiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit, uNkosikazi Sakhile Sfelane Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sizame ukuthi kuqakathekile ukuthi si-government eZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukungakuzane okunganeliyo. Sikhangele futhi into yokuthi umlindo otholakalayo ngesikhathi semithetho ngesinye isikhathi uyabukhangelane lobomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi liqhise ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi lizokunye esimele ukuthi sikukhangelele amaphepha angikhona athezisayo ngesikhathi semithetho. Izimali ezifunakalayo ngezinye izikhathi ziningi kakhulu azikwaniseki. Nezinye zazo izihambiso ezokuthi abantu
omela eMathebeleland nosedalela ephalamende ongwebandla le-MGCT uNkosikazi Lwazi Sibanda uthi laye uvumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane kabancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Lami ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action aleyo ezamela ukubana omama bengancindezelwa kube ne-equality singazokuthi sokubuya ezindabeni zenu zama-position kungazabakhangela oboma phansi funa i-50-50 isebenze kuyo uyiqashele kuma-political parties ngoba ikho okulenkinga khona kakhulu kuma-political parties. Umthetho awube khona ukama-political parties ebekwazi ukuthi umnotho ufika ezikhundleni nxakwakhetha izikhundla omama lawo ebeeliphizwenteekwe-50-50
uthathi mtambo ogatsha lubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labe silisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men, but then ama-political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear, there should be no discrimination, there should be 50-50.
Kodwa owabe waba ngumgcinisihlalo wogatsha lwabomama kubandla lezabo osengowebandla lezanu PF uNkosikazi Gertrude Makhwila yena uthe lanxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesilisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani. Uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesilisa.
Iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma omunye umama efuna ukuma naphandi singamvothele sivothele omunye ubaba. Iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakuwamukela. Manje antsho abona ukuthi ngesinye isikhathi ma kulokuzini antsho lakithi emabandleni nedi ngime lo munye umuntu ongubaba naphandi ngifuna ukuthi banivothele abanye omama abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizivulalayo njalo omama sibaningi elizweni leZimbabwe kudlulobaba.
Amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesilisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele i-Studio 7 ngise-Washington DC, nginguGaynor Gumede Saidi.